VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kantemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMpalakazi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sifuna ukuqeda iHIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe sekuma-ARVs and that was angena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppressed kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa sizosiachieve njengesizwe seZimbabwe.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day.
They join the train and the coastline and told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you and they are going to punish you.
UZulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yesigidi samadola eMelika $500,000 kubaphathintambo bakhe kanye lamalunga edale lephalamende. Amaqembu amakhulu afana lele Argentina, Spain, England, leSenegal asesiya kusigaba sesibili semidlalo yemncintiswano omdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wonke o-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day lapho elibe lomkhosi omkhulu owenzelwe eMarondera esabelweni seMashonaland East. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lonyaka ifikile iminyaka engamachumi amane lanye lokhu igciwane lengculaza laqhamukayo emazweni omhlaba kodwa iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma emkhosini walamhlanje eMarondera, umqondisi weNational AIDS Council uDokotela Bernard Matsima ubike ukuba basebenza gadalala ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ngasikhathi sinye bekhuphula inani labantu abathola amaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni ama-ARVs. Uchaze ukuba inani labantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ezweni liyehlile lisuka kunkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu 24,900 ngomnyaka ka-2020 lisiya kunkulungwane ezingaphezu kwamachumi amabili 22,800 ngomnyaka ka-2021. Uqhubekele phambili ethi kuleli abantu asebethola amaphilisi ehlisa igciwane sebekusilinganiso songamachumi athoba mnemibili ekhulwini 92.43% emizameni yokuthi sokufika umnyaka ka-2030 umkhuhlane wegcikwane usuyehlile ezweni. Inkulumo kadokotela Matsima ihambelane lekamqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus othi inani lababanjwa igcikwane le-HIV ezwekazi le-Afrika liyehla kodwa kulabantu abamqoka ama-key populations abangatholi amaphilisi abayibo abamemethekisa igcikwane emhlabeni jikelele. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebenanzelele ukuthi kulabantu abaphila le-HIV abakuma-ARVs asebethatha izidakamizwa.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basoze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV kulaba abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sevele sekuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle. ngenxa yokuthi ama ARVs kumele inathe ngesikhathi sinye every time. Kodwa umuntu ngase kuma drugs uzakwanisa ukuthi ekhohle ukunatha amaphilisi ngenxa yokuthi yabe ingasaziyenzi. Okunye njalo ukuthi ama drugs wona lawo asikwazi ukuthi nxa ehlangana lama ARVs kuba inyamazana bani emzimbeni womuntu.
Unyathi uqhubeke ethi ukuthatha izidakamizwa kuyaphazamisa ukusebenza kwamaphilisi emzimbeni.
So konke khona lokhu njenge-National AIDS Council siyaphatheka kakhulu, sikhuthaza abantu ukuthi bayithi nxa singaba lama-problems singadaneli kuma-drugs kodwa asidingeni usizo kuma-psychologist kumbe abanye ama-counselors abangakhuluma labo. Because ama-drugs, abanye bangena kuma-drugs ngenxa yokuthi bale-depression, bale-stress, abakwazi ukuthi bengenza njani. Kodwa bengananzeleli ukuthi bengangena kuma-drugs, impilo yangkhona ingabe ihliwe wesi kulalokhu kade kuzwa. So siyakhuthaza ukuthi abantu behambe beyodinga usizo kuma-counselors. So njenge-National AIDS Council, i-drug and substance abuse kuyasiphathisa kakhulu ukuthi sikhulume ngakho ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda i-HIV ngo-2030. Njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe kuma-ARVs. And nxa bazangena kuma-ARVs, i-viral load yawo ibe suppressed. Kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs, mbona ngani ama-goals lawa sizosa-achieve njengesizwe seZimbabwe.
Umongameli we-Economic Freedom Forum, umnumzana Innocent Ndibali, uthi inani labantu abathatha izidakamizwa liya liqansa loba nje bekhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yezigidi samadola eMelika 500,000 kubaphathintambo bakhe eyokuthenga izindlu. Abasekeli babaphathintambo bona batholiswe inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola eMelika 350,000. Kuthi amalunga edale lephalamende wona atholiswe inkulungwane ezingamachumi amane amadola eMelika 40,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi zimali esezibolekiswa abaphathi ntambo labalandeli babo ziza phezu kwezikweledi zezimota ezifanayo ezitholiswe wonke amalunga edayele ephalamende ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokutsho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo, njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayele ephalamende kanye labaphathi ntambo bengatha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezijiyeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lephalamende izikwelede ezemali engange $40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemizi. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu ngoba abavele bemele abantu.
Kubekele phambili sithi bona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga. Iningi labo selithethe umuntu owalileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje umakhamu umlayo ngumlungu. Umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu, siyakwasabelungu babe phanana indlela zokwenza ukuthi babe la mali, akayidingi leyo mali.
Ummeli we-Norton edayele ephalamende umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba uthole imali efithi incane kakhulu.
Their term, they would rather get the little that they have. That's why they've been given 40,000 as housing allowance. Yet the ministers got 500,000.
Kungcono bathole oncane kunoko, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende bathole ama 500,000. I-40,000 incane kakhulu, basikhangelela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzane Nelson Chamisa uthi amalunga edale ephalamende abebandla lakhe abathethe lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZANU-PF.
Sebephakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe. Sengibatshelile ukuba benyekela ukwenza okucacayo, abantu bazabona okwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyabe ungowokuthi nxa kuyikuthi kulama MP kumbe ama deputy minister kumbe ama minister azahluleka ukubuyela kuphalamende next term, imali zangkhona bazazivisela njani? Ngoba nxa kuyikuthi ngama loans kumele kube lendlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama taxpayers. Kodwa ngibona njengani iloan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uparlament kumbe engxenye bayalusa ama seats. So into enzima leyi ngibona njengani ama loans lawa
iningi ile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathintambo yimali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayele ephalamende andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ephalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza ndizayinye lohulumende, akusoze kwalunga lutho. Njalo kuphambana nezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izifiso zikazulu edale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye. Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, uthi abathethe imali kahulumende abakudalele ephalamende kanye leziphathamandla zikahulumende balelungelo lokuthola abakukhankaselayo. Kodwa uSibanda uthi akuqondanga ukuba abantu laba banikwe imali le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu kumele silukhangele ngoba indlela emphakathini osolungi ngayo lumbaxambili. Eyokuqala ikuthi ama-MPs asemsebenzini singeke sakubalekela elokho. Lapho abahola khona, lapho abagcine khona, kumele kube lama-conditions of service abancedisayo. Nxa behambe bakhuluma lomqhatshi bathi mqhatshi sidinga uncedo olunje, umqhatshi wabavumela ukuthi abanike amaloni ngendlela abanike ngayo nanjalo ngendlela abanegotiate ngayo, akulanto embi from uhlangothi olwezisebenzi kube singathi from e-labor side. Into esuka ngibone ngazani ivocwe into leyi ebantwini yikuthi abantu bayakhohlwa ukuthi ama-MPs nawo yizisebenzi, njalo bayakhula balezifiso zokuthi babe nemizi eqondana nabo, balezindlu abazifisayo, balalokhu nalokhuyana abakufisayo. Babeyeka umkhathi bayatshela ukuthi bafuna ukuthi bangezelelwe iphetho abayithiwayo, bafisa ukuthi balale endaweni ethize, bafisa ukuthi bazuze ama-allowances anje, njalo enye ama-allowances kube yimota abayiphiwe, bese kusithi okunye bese bethi sifuna lezi. Mina mbona ngazani akunanto embi nxa singakukhangela from a labor side of things or from a legal side of things.
Kuyini okungabe kulukhophe udaba lolo?
Yikuthi abantwini abaningi izinto zonezo amabheni ezingathi ngamabheni kanti ngamaloni ezindlu nani nani zabaselakho. Ungaya ebhanga wena kathesi usiyadinga uncedo lwesikwelete esokuthi wakhe indlu yakho nokhona okuthiwa ngamabhondi kumbe okokuqedisa indlu ukuthi uyifulele kumbe wenzeni, uzathola ukuthi into zonezo kaziselula ukuthi abantu abaningi bazithole. So obekungafiswa ngabantu yokuthi ngabe bathe labo bezicelela bafuqa uhulumende ukuthi ama-building society avulele abantu labo babe nesikhala sokuyangena bazuze amaloni emabhanki. Yizo izinto ezikhangelelwe lokuthi yona iloni yakho nazele iminjani, inile interest kumbe kayina interest, interest yakho ikhambelana namabhanga kumbe ikhambelana namabhanki ngalokho okunikwa ngamabhanga lapho abantu abaningi abangancedakala khona. So engakutsho ukuthi ukhokhe lukhonapho ekuthini bakhumbule bona ezabo izizwe basebekhohlwa ukuthi uningi lweZimbabwe lalo luyafisa ukuthi lube namaloni okwakha izindlu. Ngabe bathe besenza okwabo nephalamende laphana benza ukuthi amabhanga layo ukuthi ngama-building society aba le ndlela elula ebantwini ukuthi bayiboleke labo yona le imali. Ngibone ngazanto yokunganceda kakhulu.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, ingcwethi kwezemithetho kahulumende, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Iqula lengcwethi zezomthetho kwele South Africa lithi uMongameli Cyril Ramaphosa wephule isisekelo sombuso ngendlela aphatha ngayo udaba lokuntshontshwa kwemali eplazini lakhe lePhalaphala eLimpopo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula lele elakhethwa lidale lePhalamende ukuthi licubungisise ukuthi uMongameli Ramaphosa wephula umthetho na ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe, lithi kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi wephula umthetho. Lithi okokuqala, wephula umthetho wenqabela umongameli ukuthi aqhube inhlelo zamabhizimusi ngesikhathi umongameli welizwe. Wabuya njalo wephula umthetho wokumangala kwamacala ngemva kokwehluleka ukuyavula icala emapholiseni kulandela ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Lithi njalo wasebenzisa amandla akhe ukwedlulisa amalawulo ngokusebenzisa abalindi bakhe nemali kahulumende ukuzingela labo abantshontsha imali yakhe. Ngokutsho kwesisekelo sombuso wakwele South Africa, ukwephulwa kwale mithetho kuyizizathu eziqinileyo zokuthi umongameli abanjwe ngamandla kwehla esikhundleni lesi kumbe axotshwe umsebenzi. Ingcitshi kwezemthetho e-University of Cape Town umnumzana Richard Calland uthi umnumzana Ramaphosa usephakathi kwetshe lembokodo.
When a finding such as this is made against a sitting president, there's only one implication, is decide whether to resign or whether they should await a process that may lead to a similar conclusion.
Uthi la macala abhekane lo mnumzana Ramaphosa makhulu kokuthi kufanele akhethe ukuthi azehlele esihlalweni kumbe ehliswe. Igqweda leZimbabwe umnumzana Vusimuzi Sibanda uthi okwenzeka kwele South Africa ukhombisa ukuthi umthetho uyalandelwa. Uthi into efanayo kufuze yenzakale eZimbabwe lapho kusanda kuvela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphe amalunga edale lePhalamende labaphathi intambo bakhe izikwelede ezithethwe esikhwameni sikahulumende okungekho emthethweni.
Kukhomba khona lokho ukuthi umthetho awulandelwa ngoba laba bantu esikhuluma ngabo kunomthetho okuhambisana nokuthi baholelwa izimali ezingakanani ngokomsebenzi abawenzayo. So asazi ukuthi le mali ingeyokuba khokhela mhlawumpe ukubafumbathisa phela ukuthi bangaze nabo bamtonsela emthethwandaba mhlawumpe ngoba bebona ukuthi uhlale sephula umthetho, ukuthi mhlawumpe imali yokukhwabanisa ukuthi abathenge ukuthi bahlale bethule. Ngoba asikho esinye isizathu esingasithola esokuthi izwe lingathi lixake kangange zezimali umongameli abesephisana ngemali engaka.
Unobhala jikelele ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi okwehlele uRamaphosa kukhombisa sobala ukuthi amabandla alwela impi yenkululeko awenelisi ukulandela umthetho.
Isikhathi esiningi kugcwele ubukhohlakali, kugcwele ukubanga izikhundla, kugcwele ukwehluleka ukuthi ngubani ozathatha komunye, okwenza ukuthi izakhamuzi kumbe sithi thina abavotayo babone angani kwakungalwelwa ukuthi abantu bakhululeke umnotho ube sezandleni zabo, kodwa kwakulwelwa ukuthi abalutshwane badle.
Lesehlakalo senzeka ngesikhathi lapho ibandla le-ANC likhangelela ukuqhuba ukukhetho lwenkokheli zalo ngomphakakazi wenyanga ezayo. Umnumzana Ramaphosa uncintisa esikhundleni sokuba umkhokheli waleli bandla okwehlandla lesibili. Amabandla aphikisayo athi uRamaphosa kufanele ehle esikhundleni sakhe. Lengenye izinkulumo esivela lasemalungeni ebandla le-ANC ogoqela lesiphathamandla saleli bandla uNkosazana Dlamini Zuma, yena laye ukhangelela ukuthi angagcina sincintisa esikhundleni sokuba umkhokheli. Kodwa nesikhulumeni sebandla le-MC uMnumzana Phule Mabe utshela bezindaba ukuthi ikomiti enkulu yaleli bandla izaqhuba umhlangano lamhlanje ntambama ikhuluma ngalolu daba. Kusenjalo ofisi kamongameli Ramaphosa yethula umbiko esithi usephakathi wokubala umbiko owethulwe liqula lengcitshi leli, kanti ke kungekudala uza kwethula impendulo yakhe. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Iningi likazulu weZimbabwe liyakusola okwamagama okwenziwe ngabaphathi ntambo bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende abavume ukuthatha izikwelede zemali eningi kuhulumende yokwakha izindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende banikwe ingxenye yesigidi samadola eMelika, $500,000. Amalunga edale lephalamende wona avumelana lohulumende ukuba athole inkulungwane ezingamachumi amane zamadola eMelika, $40,000 umuntu munye ngamunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leMDCT kanye lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UDube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuthi izisebenzi zikahulumende zibe lempilo ezabanika isizotha, ezabanika ukuthi bakwanise ukubhekana nomsebenzi wabo abanzi bejulise ingqondo, njalo bewubheka bengakhangelelanga ukuthi babe befika amasonto lapha nalapha abangakwanisa khona, ngoba thina babona ama-MPs isikhathi esiningi ngokuswelakala kokuhola sinanzelele bakithi ukuthi bebehola imali engange kumbe bahola imali engange 300,000 bond engange $300 babuye bafiwe about 200 United States dollars in that currency. So, imali engako emuntwini ka-MP okhangelelwe ngabantu be-constituency bonke bekhala kuye nsuku zonke ngenhlupho isikhathi esiningi ezipersonali, izimfa, njalo njalo. Ngabantu nje esingathi abalalo iholo. So, noma kukhula lokho kungcono kodwa ikakhulu esikugcizelelayo esikubonayo futhi ngapho ukuthi kuyathengisela ukuthi uhulumende uyakukwanisa lokho, ngabe kuyayelula ibandla kwakhe aguqule ama-conditions ama-tivusevens akhe wonke. Kuyathengisela ukuthi uyakwanisa uhulumende kodwa okumehlukayo kukhorruption ekhona kugovernment kaZanu P F.
Baba Ngweja, ngena khonapho sizotungathini baba.
Ya, iqiniso ukuthi nxa uhulumende ethatha izimali esiphaleni sikahulumente sincedisa abathumelayo kuphalamente ayisuke intweni. Kodwa inkinga yokuthi kanti ukhetho olwenza ngo-2018 isikhathi sonke besi amaphalamente azabameli bethu behlupheka okwakhathi sesikhangelane nokhetho oka-2023 kakusuze kudingeni inkulumo ngoba uyabona ukuthi into enhle eyenziwa nje esikhathi esilungileyo kahle, kodwa into enhle eyenziwa ngesikhathi esingalunganga iyashuba. Yikho-ke kufanele-ke kuqonde ukuthi imali leyo abanikwayo yimali eyabo kwamenzi zabo kumbe yimali eqondane lemisebenzi eku-constituency. Na kungasakhangelanga amathepha la angasaphumanga hathi kuba le nkulumo, kodwa-ke akulankinga ayisemali yezanu phile kodwa bana ngathi mina inikwe nesikhathi esingalisisi.
Ye, siyamuzwa lapho uyakhuluma uNgwenya baba Dube. Kodwa-ke siyabona ukuthi lina-ke amalunga enu lawo ayithethe imali leyi kuzobuya lamalunga e-CCC. So abantu sebekhuluma lapho bathi seligapula lapho.
Iqiniso elikhona yikuthi abangane bethu be-CCC sebazifundisa umthetho wokungabi leqiniso ebantwini. Ukuthi baya indicator left bakhone right, kodwa kasimangali ngoba nje ungakhangela libandla lona elingelaconstitution elingelaba-policies elingenani nje into abangayibamba ukuthi bona bamele lokho bayithethe bonke abe-CCC ngaphandle ko-MP wakoyeto kuthiwa ngumagama imali engayithathanga ngomlungu lowo owavela imali yakhe mdala.
Lina-ke Dube,
imali le isikhiphe siyithatha ngenhliziyo emhlophe ngoba amalunga edala lephalamende ngabantu abasebenzela uZulu. Okuqakathekileyo ukuthi ngabe beyitholile leyo mali basebenzele uZulu ngeqiniso, 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 njalo uZulu sekumele aqaphe ukuthi ngasele bathile leyo mali abayakhuluma ke bayasebenza nabo bebona ukuthi uhulumende katshontshe enye imali njalo abanye abantu abangama-27 bezisebenzi zonke nje zilizwe lezimbabwe ama-members e-parliament abalwela ngoba nabo phela bona bazilwele batshengisele ukuthi bayakwanisa ukuthi balwele amalungelo abo.
Ye, siyakuzwa Dube, siyakuzwa.
Bebehlala odabeni belwela wonke umuntu ngokufanayo.
Ye, siyakuzwa Dube. Baba Ingwenya kuzivile lapho sithi ungazani uyasolala.
Hayi, ngiyasola kakhulu phela ancho amalunga e-Triple C namalunga eqembu eliphikisayo ngakuthiwa ngoba babevele bengabantu ababevele besala izinto ezinikwa yi-ZANU PF kumbe i-ZANU Labour ngaso kuthiwa khona sokukhitha imali yesiphalensi kahulumende bafanele bahlale phansi labo lomongameli wabo uNelson Chamisa labanye labo bahlale phansi bathi nanku-ke madoda sokuthenziwa lapha sokukhitha imali esiphaleni asibeni neplani yokuthi sikwazi ukuthi sitshele abantu bezithi imali yeyani kumbe nxa abantu abathi thuma ephalamenti besala imali esala ukuthi imali ingathathwa siyithatha ngoba ngapha amadokotela namanesi ayakhalakhala ngemali kodwa ama-members ephalamenti bayanika imali imali yakhona kanti bayiphuma esiphaleni esisodwa so mina ngidike mina hhayi amazima
umnumzana Rejoice Ngwenya lapho yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa endawonye lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT lelawulwa ngu-Gibbs Dube we-Studio 7. Umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba wokubanga inkezo ye-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar uqhubekela phambili njalo amanye amaqembu amakhulu afana le-Argentina, Spain, England, le-Senegal asesiya kusigaba sesibili salimdlalo. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Iqembu lezwakazi le-Africa eTunisia izolo linqobe le-France 1-0 emdlalweni wokugcina kuhlandlala kuqala kodwa lehlulekile ukuya phambili ngoba liqedele ngelesithathu kungalane ka-Group G ngaphansi kwe-France le-Australia. Umnumzana Brian Marekera uthi kuyamjabulisa amaqembu e-Africa enza kuhle kulimidlalo.
So far we are happy, siyakholisa ukuthi i-Africa at least one team is 3 Senegal and we are hoping ukuthi I'm hoping good 3 out of 5 teams as Africa ziyangena ku last 16. Senegal, I'm betting on Senegal, Morocco, le Ghana.
Umnumzana Ocean Sibanda uvumelana nalo Marekera uziqhenya ngeAfrika.
Yenza bebhola okwenzakalayo akade sokucabangela besingakucabanga ukuthi Africa teams zonke zingakhona ukuthi zikwalifaye kuround of 16 ezikwenzisayo ezikwenzekayo. Isandla ukuthi nje kuphela sisaphathele ukuthi kuye phambili abafana be-Afrika.
Yipho ikwenzima
Afrika? Ku-Afrika engaba ngcono yiGhana leSenegal nxa singayiqina ngamandla.
Imidlalo le ibukelwa ngabasakhulayo labadala. Umeneseli Jamela ngomunye wabo.
Le-22 years intombazane esakhulayo ngiyayithanda sibili ibhora i-World Cup i-Brazil ngiye ngithanda yiye ngifeva kakhulu sise ukuthi ngawina sibili. Africa is in Uganda, but I Brazil in Uganda are cool. This is World Cup final.
Omunye njalo ofunda ekolitini yenasi uBright Dube uneqembu lakhe alithandayo.
Ngihamba ngeBrazil. Hayi Brazil yengona ngathi hayi izokufusha sibi. Lokho embukeli amagame so far. Ngathi khona kuyathembisa sibi. Alabe Afrika timu engasenzela ngcono sibili ibona ngathi iGhana.
Udokotela TB Shoko usebenzela kwesinye isibhedlela zakoBulawayo uthi inkezo iya e-Afrika.
Mina ngubani engubonayo itimu izelathi kuyo ngikhaphu yiSenegal.
Kutsho ngani phela
kulo ngisho ngokuthi nabantu abamnyama, of course it's not the reason, but nabantu abamnyama mboni ngani cabangani basithi nyani. Barayithi kakhulu bangcono lapho.
Owesifazana ohlaziya ezenguqu uthande kancube uthi inkezo iya eBrazil.
We are glued to our screens, sebe sikhangela ama screens ukuthi this time kuzoba njani. Brazil, as usual, the favorites. They're looking good, they're hungry. Sababona sibula abafana babadlala.
Namhla ku Group F bekudibene ele Croatia le Belgium, kukanti ele Canada belincikilana le Morocco. Kuzothi ngo-9 namhla ntambama ku Group E kudibana ele Japan le Spain, kuthi ele Costa Rica lincikilana le Germany. Imele Studio 7 igama namu Ezra Chisa Sibanda.
Oliver lelisayo ngukeino kumete saithi sithi asidibane njalo kusasa.